Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-13 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya ku-Congress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le-roadmap yokulungisa ama-structures siqalisa phansi.
Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC, uMnumzana Sengezo Chabangu, usehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi angancintisi kukhetho lwe-by-election lwenyanga ezayo.
Ngala development ayenza esikolo asafundisa asayenzini wake uthathe imali phele atshone esegwanda uyacila abazali yaphunga ubuya athi khona kufunakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama-R70 but amarizana azirisitwa.
Izakhamizi zeGwanda North azixotsha umphathisikolo weMatsholo Moche Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kuhle zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi kuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo eyokudinga intshantshu yezwekazi le-Africa emdlalweni wenguqu ye-Africa Cup of Nations, yona iqala lamhla elizweni lase-Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu ubikwa esehambise udaba lokuvimba amalunga ebandla leli angamathumi amabili lantathu ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election olenyanga ezayo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi igqweta likaChabangu uMnumzana Ngqobane Sithole usethulele umthethwandaba we-High Court lolu daba. Uhambisa amalunga la ayenqobile kukhetho lwanyakenye kodwa uChabangu wabaxotsha edale lephalamende lakumakhansili. Amalunga la goqela awedale lephalamende amabili uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Wesigaba seChabalala phelandaba lo mnumzana Amos Tibaya owayenqobe kusigaba seMkhoba North lamakhansila amadolobho achiyeneyo. Kodwa uChabangu uthi lanxa efuna ukuvimba amalunga la kakayi emthethwandaba ukuyayethula lolu daba. Siqoxe lo Chabangu saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla le-CCC liqoqa ukwenza umhlangano we-Congress na.
I-Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. I-Congress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma-political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. I-leader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini, amaqhinga wonke ayenziwa enhlanganiso kumele avele ebantwini. ibe yiyo iCongress ele final decision eza kuthatha isinqumo sokuthi inhlanganiso le izasebenza ngaluphi uhlobo, izasebenza ngayiphi indlela. So iCongress is very very important. So angila kuthandabuza ukuthi kule leader phakathi kwethu engasoke ifune iCongress.
Manje ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani?
Amalungiselelo akhona siphakathi kwawo, liyazi ukuthi nxa vele siza kuya kuCongress kuzathatha isikhathi. Abantu abasibekezelele basinike ithuba, kuzafuna imali, kuzafuna ukuthi abantu babe le roadmap eyokulungisa ama structures. Siqalisa phansi, indlu phela iqalisa ku foundation isiyafika ephahleni, singeke siqalise ngokufaka uphahla singakafaka i foundation, singakafaka umduli. So siza kuyaqalisa kuma branches, sibuye kuma wards, sibuye kuma districts, sibuye kuma provinces, sesiyagcina ke kuma national. So iCongress seqalisile amalungiselelo akhona. Okuqakathekileyo ngokulungisa ingcebo zemali ukuthi zizavela ngapi, lokudinga ukuthi ngobani abazasincedisa kulelo kulolo hlelo loCongress. Okunengi umnyaka uqala kuyathi kusiyafika iFirst quarter, Second quarter, abantu babesephakathi kwendima yeCongress. So yilo ulimi lweCongress belungiselela ukuthi bahambe phela bayekhetha inkokheli zabo. Inkokheli zabo zikwanise ukuthi ziphiwe imandate e-5 years ukuthi zikhiphe iZimbabwe kulolu hlupho esilalo okwamanje siya phambili.
Lo-ke ngozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC, umnumzana Sengezo Cabangu obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje. Izakhamizi zeGwanda North ngolwesibili zixothe umphathisikolo weMasholomushe Primary School zimethesa icala lokungaziphathi kakuhle, zisithi uyeba imali kanye lempahla yesikolo njalo udiliza imizi yabantu. Ngolwesithathu iqula logatsha lwezemfundo livakatshele kulesi sikolo ukuyaxoxisana labazali bona abathe phinde alugqobe umphathi kulesi sikolo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube eseGwanda.
Abazali babafundi besikolo seMasholomushe Primary labo bavukele esikolo lapho sivulwa ngolwesibili kuyatshela umphathi sikolo umnumzana Everson Sinyoro ukuba kuphuma phele kulesi sikolo ngoba engaqhubi kakuhle umsebenzi wakhe. Ngalokhu Sinolo usuke kulesi sikolo wayabikela abakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo eGwanda, bona baqhube umhlangano lezakhamizi ngolwesithathu. Ezinye zalezi zakhamizi ezingathandanga ukubethwa ngamagama zithi uSinolo usebhelize isikolo seMasholomushe ebesihamba phambili kulezinye.
USinyoro, lapha ifensi yesikolo ayikho, amaklasi kugcwele izikhova zikhona phakathi, omalulwani, vele ngathi into eziningi vele zifika lapha esikolo, akulanto e-right lapha esikolo. USinyoro uyasihlupha emalayinini lapha kuwogogo bethu, lapho sihlale senzima uSinyoro.
Masanta mangaki sibuya sikhalaza ngayo minyaka mingaki sikutshela yonke into ithuka lokuthuka isenzani senzani.
USinyoro, mina ngisangihambile eGwanda South wayesezenya, ngiyasazi isitori sakhe sezenya samsufana.
Ngingasela ukuthi nalise hlukanise kuphi
abathatha umuntu wakhe
wathathani umuntu wenu ngiyathethelomunye bese nisibona ukwehluleka kwenu.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Mduduzi Mlilo ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali balesi sikolo, othi uSinolo unguntando kayiphikiswa.
Ungumuntu okumele akutshele izinto but lingakwazi ukubonisana, so that is a challenge ukuthi you can't build anything wase omunye umuntu enjani besithi yena nguye wazi. So la umbono wakho abuwufaka njani, akutshele khona i-ofisi lithe wena uyabufaka wayiphi ofisi, uyawufaka uphi umbono wayiphi ofisi.
Usobhuku weMasholomushe umnumzana Lovemore Ndlovu uthi uSinolo liqili njalo ngahloniphi inkokheli zomdabu.
Gala development ayenza esikolo asafundisa asayenza inoko kutathe imali tshene sekwanda uya qila abazali yaphongubuya athi khona kufanakala ngifuna imali enje like athi ngifuna ama 70 rand but amarizana azirisitwa wayesingona ngizokubhala ukuthi photocopy paper ne 2 rand but ukuthi tinya 70 rand le ngiyani thina sifuna abenze mfundo basinike omunye headmaster omutsha lo asamfuna sakwansi ukusebenza la bangamuyekela ephenduka la ngikhangethi kungaba le ngozi.
Ukansila kaward 1 ekwana North umnumzana Stanford Nkala uthi iningi labafundi selihamba umango omude lisiya esikolo esikhatshana ngoba abazali bengawelelani losinyolo.
Okukhona ukuthi losinyolo kakusebenzeli akuyaba nendlela yokuthi atshintshe kuphela nje sibone ukuthi kuyiwa ngayo ngoba kubiza umhlangano lapha ezilongisa umhlangano wesikolo abadala kabasakhofareti abadala abaningisebethetha abantwana babasephasa kwezinye izikolo ukuthi umntwana oseduze khona la atshiye isikolo kuko 200 meters aye ku-4 kilometers 5 kilometers ecaphane ecapha umfula.
Imizamo yokuxoxisana losinyolo iyehlule kodwa umnumzana Stephen Swanda isiphathamandla sogatsha lwezemfundo esiqintini seGwanda ohlangane labazali ngolwesithathu uthi usinyolo uzabanjwa ngamandla okuthi ayephumula kusaphenywa udaba lwakhe. Kusenjalo ziqhubeka zisifa inkomo esabelweni sezansi semandebeleni kungenani lezulu elinensukwini ezedlulileyo. Abogatsha lwezokulima bathi sezifika phose enkulungwane ezinhlanu 4,762 inkomo esezibulewe indlala. Uzulu ukhuthaza ukuba aqhubeke ethengela inkomo isikuba ukuze ziphephe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngi-Mr. Gwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane labesifazane.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula eziphathelane lomnotho welizwe.
Ngitshona njani? Mina ngimebhumpala, organizing secretary ka-Ward 28 e-Country Park. Ngizakhuluma ngimele omama. Siyazibona intengo zempahla ziyakhuphuka mihla ngemihla. Okuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi okokuqala kabasebenzi nalabo abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi ukwenelisa ukuthenga impahla kusuka kube ngenye into enzima kakhulu empilweni zabo. Okuyikuthi kwezinye imuli bacina sebengasathengi okunye esingathi kibo kugcina sokungani i-luxury bacine bengasakuthengi. Omama abaningi ngabomama abazimele bodwa abangalabo baba, njalo abanye ngabomama abangekho empowered. Nxa ngisithi empowered ngisho ukuthi omama bangela okunye abakwenzayo ukuthi bazithuthukise empilweni njengabomama. Akade belokhu bekhanyelela ukuthi ubaba ngiyohambisa emsebenzini abuyela khonokho akutholileyo kuthenge okufunekayo endlini kusetshenziswe imali maybe ukuthenga imithi lokunye okungabe kufuneka ezindlini. Manje njengoba umumo welizwe utsheke kanje suka kube nzima kakhulu kubomama, njalo isihelo sikubomama. Umama uyathwala nzima, abanye basebenze bephila ngokuwenza ama-peace job lapha lalaphana ukuthi babhalansise imizi nekhaya. Intengo yempahla le ngokukhwela kwayo kuyafanana kukhwela kwe-RTGS lempahla eziyabe zithengiswa nge-US dollar. Kungokunjalo iholo eliningi elabantu abasebenzayo labe kungama-RTGS even laba sesithi ngama asebesidla umhlala umudla nhlezi esingathi yipentsheni, la ipentsheni kuyi-RTGS. Kusuka kube nzima kakhulu ukuthi ukuhlala ikakhulu emadolobheni sokungenye impilo enzima kakhulu engani sesikwenye linye ilizwe lingayisilolelela kithi.
Abantu bayathola yini usizo kuhulumende kumbe kwezinye iziphathamandla ezikumphakathi?
Njengenhlanganiso bekungakabi khona kangako okukhona ukuthi kusizakalise omama laba nemakhansilini abakhansela angenileyo khathesi besingakaze sibe lenhlelo ezinjalo ezincediswa umama ukuthi bazithuthukise. Kukanti phambilini eminyakeni edlulileyo bezikhona inhlelo ezikhona ezibuyela ezinye izinhlanganiso ezimbalwa nje ukuthi omama bathole ukuncediseka. Ngizanika u-example njenge-Africa Ahead, yabuya yancedisa omama ukuthi bangene emaqembini bafundisane ngokuhlanzeka, bafundisane ngokugcina imizi yabo, njalo bafundisane ngokutshayelana esingathi ngumkando, kube betshayelana imali, kumbe betshaya imali bebuthelele besuka lapho bayishiye sebesenza ama-project abafunayo anjengokwabo dishwasha, kwenza ama-detergents atshiyeneyo. Kuma-project wona la kukhanya omama bayakuthokozelela kakhulu ngokuthi kuyabalibazisa kokuqala. Okwesibili, kukwenza babe lobudlelwane bona njengabomama. Okwesithathu, kubenza bagcine izimuli zabo ngemali zeneza abazitholayo kuma-projects wona lawa abayenza amancane. So ngikho engithi ngathi omama bathola ukuncediseka khona kuma-projects wona lawa abafunda ukwenza ama-detergents, labo kwenza ama-crafts okwezikhwama lamangqongo ukho abazincedisa khona.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala obona ngokuqoqwa kwenhlelo ku-Ward 28 eCountry Park kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba siqoxa lonkosazana Nonduduzo Ncube. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungaqala ngokusitshela ukuthi ekulobeni lapha ngeziphi ingwalo osuzilobile njalo ungathi zihamba kahle yini, ziyathakazelelwa nguZulu?
Yes, ziyathakazelelwa kakhulu. UZulu sengijengisele isupport enkulu kakhulu. Okwakhathesi ngilengwalo eziwu-4 but kulolunye oluphumayo kathesi ngoJanuwari. Ezimbili zakhona ngezesiNdebele, umhlaba ongihlanekele, nelinye lithi buchitheka bugayiwe. Then kube sokusiba lelesikhiwa elithi All Their Flaws The Life Streamer. Lona-ke lilesiqhwele yalo ethi A Widow's Curse, yiyo ephumayo kathesi ngoJanuwari.
Ya, ungasitshela ukuthi ekulobeni lapha kuyini kahle kahle okukhangelayo esingathi thina ngesilungu okuku-inspire?
Mostly you find ukuthi inspiration ibuya from izehlakalo ezikhona empilweni xa ngiphila kimi kumbe abanye abantu nje engiphila labo, kungaba ngumakhelwane, kungaba ngama-colleagues kumbe abangani. So isikhathi esiningi inspiration it comes from yona lezi zinto eziyabe zisenzakala. Uyabona kwesi sikhathi kuyayenzakala ulutho ubusulubona and then you're inspired to write a story. Sikhule from that particular event. So inspiration ivele isuka from ama-real life experiences.
Sizwa kuthiwa njalo nguwe oloba umdlalo lo olabo Madlela. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uthiwani njalo utholakala ngaphi?
Umadlela comes home. Yona-ke idlala ku-ZTN Prime, etholakala ku-DSTV Zimbabwe. So iyo idrama engiyibhalayo kwakathesi. Idlala mostly idlala ngolwesibili ntambama ngabo-7.
Ungasitshela ukuthi manje kumdlalo wona lo bawuthakazelela yini abantu njalo uhamba njani? Singathi thina ukhangelani kakhulu okwenza ukuthi abantu bawuthakazelele?
Abantu bawuthakazelela kakhulu ngoba ukhuluma most of the time beresitshengisela izinto eziyenzakalayo ezimulini. Main character yethu ngumadlela obviously, but kulamanye ama-supporting characters akhona abanye abosithandazile, labosipikiri, labogogo nasilinje. So ikhuluma mostly ngezinto ezenzakalayo ezimulini khona lapha, izinto eziyenzakala. It's a comedy but drama at the same time. So ilokuba i-comedy, ilokufundisa, ilokuintertaina wonke undawone khona lapho.
Yesizwa njalo ukuthiwa ungusomabhizimusi ungasela ukuthi kuyini okwenzayo?
Ngivule ikawashi kathesi ngo-December. Ikawashi isasentsha sibili ngoba ayikakwalisa inyanga, ayakwanisa inyanga kuvikile ebuyayo. So hayi yona iqhuba kuhle sibili. Sayithi sabona nje yenza njani kodwa hayi uBulawayo nje ngifela isupport yenkulu kakhulu. So ikho engikwenzayo kwakathina.
Wena ungosakhulayo ungasitshela ukuthi ukhangeleleni elakusasa ukuthi uzabe usenzani?
Ngikhangelele kakhulu ukupromota isiNdebele in terms of literature, in terms of entertainment, ukuthi nje anti yakwazi ukuthi elizweni lethu izinto vele zomile, especially i-Africa ayinasupport kangako. Futhi ngikhangelele ukuthi mina lami ngizadlala indima yami ukuthi ngipromote ulimi lwethu, ukupreserve ulimi lwethu, ngipromote i-entertainment sector yethu khonapha koBulawayo nakwezinye indawo ezigoqela uBulawayo, emakhaya konkayi Cholocho konke kusiya Baby Gwanda Plan. So ngikhangelele ukuthi umsebenzi engiwenzayo uzaba le impact not only ebantwini nje ababe bekhonjina umsebenzi wami, but ngikhangelele ukuthi uzaba le impact la kwamanye ama-artist asele khona nabanye abasakhulayo. So hopefully eminyakeni ebuyayo ngizaqhubeka ngisebenza lamanye ama-artist akoBulawayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli ukhuthaza ikakhulu ontanga ukuthi ngesikhathi lesi iningi likhala ukuthi akulamisebenzi lokunye okunjalo, kuyini abangakwenza?
Advice yami ukuthi bakithi akulamuntu ozasinceda. Akulamuntu ozasinceda, the more uhlala the more isikhathi sihamba. And empilweni akulanto ongayi, isikhathi is something that you can never recover, no matter what, you can never recover time. Once it's gone, it's gone. So into enkulu ukuthi usukume wenze khonokho okukwanisayo. Siyafika isikhathi sokuthi ungafaka i-discipline kwi-commitment, fakele hard work kuyasebenza, ngoba singabe silokhu esihlezi simelele ukuthi kube khona umuntu ozasinceda, kumbe kube khona i-institution or i-political party ozasinceda. Sizaze sigugge silokhu esihlezi. So the best thing ukuthi usukume, usebenzise izandla zakho, udle izithukuthuku zakho.
Lo-ke ngunkosazana Nonduduzo Ncube ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi abazi ukuyozalwa nkomoni ekupheleni kwemidlalo ekudinga intshantshu yezwekazi le-Afrika emdlalweni wenguqu e-Africa Cup of Nations, yona eqala lamhlanje elizweni lase-Ivory Coast. Okuningi asikuzweni kwintatheli izindaba e-Studio 7 uJoseph Njanji esiphalolodwaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umdlalo wokuqala womncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama, njalo uxega iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo ele-Ivory Coast kanye lele-Guinea-Bissau. Lawo maqembu akusiba sika-Group A ndawonye le-Nigeria kanye le-Equatorial Guinea kule zibaya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokitshini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintiswa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angelandum mela enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye amathimu lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo, ekwanisa ukungenisa amarezulti because ibhora selitshintshile. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwaqwana, so kutsho ukuthi sizabona lati ibhora elicompetitive, sizakholisa. Sebengangena lapho Tanzania wona yabo
nakwelinye icele ubheke impilo ngwenya odlala kusigaba sika Division 2 edolobheni lakoBulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangelele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyakube lama players amakhulu asuke ezweni sesikhathi afuna izochaza njalo siyakhumbula ukuthi iqala kwakuthethe umane ngephakamisile so sikhalele kathi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe iscosta ngale uLiverpool sikhathi maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle
umhlubulo wangezansi yezwekazi leAfrica omelwe ngamaqembu abalisa ele South Africa iZambia iMozambique iAngola kanye leNamibia njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu lebulayo City uthandiwe moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga
singakhangeli iSouth Africa ilama players amaningi avela kumamelodi Sundowns and yona imamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa iZambia yona seyayiwina iAfcon and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu
odlala iqembu labasakhulayo leHighlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele ukuba iqembu leSouth Africa liqhubeke kuhle
thanda ukukhuluma ngeSouth Africa ngoba yini eparent country and futhi sayobukela iPremier League yangkhona themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player agood awethemba azwane ama player agood bengaproducer into engcono bengaba le chance ukuthi bequalify bephambili
unqobani ngwenya layo ke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu abadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle
hali uCameroon nje ama players amaningi singakhangela bazalelwa vele kuna hali France endaweni vele izithole i-training konke okuningi vele kuhle so sikhangelele ubone ukuthi labo besikhiphele wonke all the based in this practice enhla
ukusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika group A ukuthi kusibaya sika group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021 ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo la ngomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon umncintiswano weAfcon 2023 uqala namhlanje zilithumi lantathu kuzibandlela njalo uhlelo ukuba ufike emaphethelweni mhlazili chungi lanye kunyanga kaNhlolanja limidlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa komdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni laseIvory Coast ngiyimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi werumba uBright Dube ozibiza njalo ngokuthi nguKing Brian nangu lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 nesingu yakhe entsha elesihloko esithi Khuzani Abantwana.
Sarbonan Sarbonan Kamura Eplam Escadron Semakuma. Kwezomculo ngisamncane kakhulu ngithule ama songs of Sek Ang 2 last year 2023 kumanje singena kulo mnyaka 2024 ngizothula I full album.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngokuhlala ngihlala elizweni lase South Africa. Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithola kulezi inombolo +27 78 0768822933. Ngizophinda futhi +27786882933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kini balandeli, bengicela uxhaso kakhulu. Ngisamncane kakhulu endleleni yomculo. Ngicela nami ningizekele. Ongathanda ukuthi maybe ekhona ukuthi esebenzisene nami, ngakhona ukuthi esondele kimi engincedise. Ngingajabula kakhulu la ma ngazithola sengisezingeni eliphezulu, sengilingana labanye abaculi asebephambili.
Siyabonga King Brian esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, esidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.